Baba wethu osezulwini, lapho sisiza kuwe lobu busuku, kulelo bizo elihle lenkosi uJesu. Siyajabula kakhulu lapho sisondela kulezi nsuku ezingcwele. Sisazi ukuthi lokhu okumela isikhathi esikhulu emhlabeni. Okulapho lo umhlatshelo oweneleyo wenziwa ukuthi izoni ezihawulayo ezilahlekileyo zingenziwa zikhululeke futhi zibe lalelo themba elikhulu esilalo ngaphakathi kwezifuba zethu lobu busuku. Ukuthi ngolunye usuku uzabuya njalo futhi lobu busuku lapho ngisondela kuliphulupiti sisiza emnyango futhi sisizwa lingoma endala. Siza kuba leviki yokubuya ekhaya enkulu, iminyaka yokuqala ezinkulungwane ezilitshumi. Ukuletha imikhumbulo yeminyaka eminingi edlileyo lapho sihlangana lapha eTabanekeli ngaphambi kokuba imvuselelo enkulu yomhlaba wonke iqalisa. Futhi Baba Nkulunkulu, siyathakazelela nje leyo micabango. Futhi kukhangeleka kukuhle emiphefumulweni yethu ukuthi siyabuyela njalo lobu busuku ekubeni ngeyinye yalezo mvuselelo yesidala. Lapho izoni zibizela isihawu, lalapho umhlehleli muva elungisa izinto loNkulunkulu njalo. Futhi uMoya oNgcwele ngumuntu omkhulu emhlanganweni obambayo futhi abuze lokuletha kithi isinkwa sempilo ngelizwi. Futhi siyakhuleka ukuthi uzachumayela kithi ubusuku ngobusuku kulimvuselelo. Silisa abagulayo labalendingo. Ngcwelisa ikholwa lonke futhi uthole inkazimulo kule imizamo esiyibekayo. Ngoba Baba Nkulunkulu, kuyinhlonipho kuphela lenkazimulo yebizo lakhe ukuthi sikucelile. Amen. Lokhu yikugcwalisa isithembiso leso engasenzayo iminyaka elitshumi lanye edluleyo, isikhathi eside sisiza kuyo, kodwa ukubuyela kuTabanekeli okwemvuselelo. Futhi manje siyakwazi ukuthi iTabanekeli lethu elincinyane alenelanga ukuthwala imvuselelo, kodwa sizaminyanisana nje phakathi lapha. Futhi okuhle esingakwenza okobusuku obulutshwane obulandelayo okwenkazimulo kaNkulunkulu. Futhi ngiyathanda ukuba lomhlangano ebandleni, indawo eziningi, silawo ezinkundleni, laphandle ngaphandle kweminyango, lasezinkundleni, kodwa kulenye into eyahlukileyo lapho usiba layo phakathi kwebandla. Kukhangeleka ukuba kumnandi, ubudlelwano obuseduzane lapho uphakathi kwebandla. Phandle kulezo zinkundla, izindawo zomhlaba, silokuthokoza ngethuba lokuba phandle lapho, kodwa kukhangeleka njengokuthi uyafumana ukucindezelwa njengamandla edimoni ukuthi ulwise imvuselelo ingakaqalisi. Futhi-ke lapho usiza ebandleni, yindawo lapho uNkulunkulu ahlala khona, yikuza endlini yakhe ukuba lomhlangano. Futhi manje siyathokoza lobu busuku ukubona obuningi ubuso obudala engabubonayo iminyaka edluleyo ekupheleni kwenkonzo yami lapha eTabanekeli. Bona umfowethu Graham phakathi, lomfowethu Curtis, lodade Angie, lodade Getty lapha, lomfowethu Cox, lodade Cox, futhi omi nabo abaningi benu, dade Spencer, lomfowethu Spencer, futhi lani lonke phakathi lapha, siyajabula kakhulu. Umama lonkosazana Slota, lomfowethu lapha, amaqembu nje amakhulu enu kanjalo. Bangaki abaphakathi lapha kusukela ngesikhathi siqala emuva, ngitsho ukuthi lapho ngisuka emvuselelweni ukuthi ngiphume. Kasiboneni izandla zenu, yonke indawo ebandleni lobu busuku, khangela nje izandla, lokho kuhle sibili. Manje siyakwazi ukuthi imvuselelo ibuya kuphela ngomoya ongcwele. Nguye lo oletha imvuselelo. Futhi angeke sikwenze ngokwethu, singenza umzamo lowo kuphela. Futhi uNkulunkulu kumele abusise lowo mzamo. Futhi siyathemba ukuthi uzakwenza. Bengitshela umkami endleleni phansi, angizange ngithole ngitsho ithuba lokudla ukudla kwantambama lobu busuku. Uphathekile sibili. Kwakulihola lesibili nta izolo emini ngingakagqoki ihembe yami. Ukusukela kuleso sikhathi ngivuka izolo ekuseni, yikho lokho ingxenye yefoni. Futhi bekungelesibili nta lapho ngisiba lento evuke ngokungananzelelwe kudokotela semada eLouisville. Futhi lapho futhi ke amanye amafoni amaningi, futhi lamaqhawe amadala. Omunye uvela isibhedlela wathi, aw, silindele isikhathi emva kwesikhathi. Futhi nxa isihogo singesibi lapho sifika khonale, kulalokho lolusizi obekuyilo silindele. Futhi ukuklabalala nje lokukhala ukuvela ndawo yonke, amakhulu abachumayeli. Futhi ngiyalitshela siphila kwezinye zensuku ezinkulu lomhlaba ongakaze ubezazi, esinye sezikhathi ezinkulu kakhulu. Futhi ngiyathokoza ukubona indlala enhlizweni zabantu befuna okuningi kukaNkulunkulu. Manje ngikuthethe enhlizweni yami ngikhuleka ukuthi kusentandweni kaNkulunkulu. Futhi kanje kulabanye abantu abame ngemuva ngale, ngiyamangala, silaso isihlalo lapha, ibhentshi elincinyane. Ngingazi nga ngenye indlela, singeke silungise lelo bhentshi elincinyane. Abanye bamakhosikazi kumbe enye into, bemile emuva lapho, ukuze thina mhlawumbe singa. Lapha ngingazi nga amanye awo lapha kumbe enye into, bengahamba nje futhi babuye ebhentshini phezulu lapha phambili. Mhlawumbe mfowethu Ben, siyathokoza ukukubona phakathi. Isikhathi sokucina ngikubona ngangise San Fernando Valley, California, amaviki amalutshwana edluleyo. Futhi nansi indawo phezulu lapha, nxa lingathanda ukubuya, lina bantu abasemuva elimiyo. Futhi manje, nxa ufuna ukubuya phezulu, ngani, woza khona phambili. Nansi esinye isihlalo phezulu kuplatifomu lapha, lezinye indawo ezengeziweyo lapha. Futhi ziza kuthathwa ku-altari. Sifuna ukuthi lina lihlaliseke ngelingaba yikho. Futhi ngatshela umkami ukuthi ngazithembisa ukuthi ngosizo lukaNkulunkulu angihlosi ukuba ngibambe izinkonzo isikhathi eside. Ngifuna ukukhuluma imizuzu engamachumi amathathu, inkosi ithanda. Futhi lokho kuza kuba isimanga ngokwaso, ngoba angikwanisi nje ukuqalisa ngokuphangisa. Futhi kodwa kumele ngizame nje. Futhi ngenxa ye futhi ke isikhathi esibuyayo siza lokhu kusasa ebusuku. Lobu busuku isifundo sami ngesokuthi ukubuya kwesibili kwenkosi. Futhi kusasa ebusuku yibusuku besidlo. Futhi ngifuna ukukhuluma ngesidlo sikukhangele ngokwetestamente elidala. Futhi kusasa ebusuku yibusuku besidlo obusemthethweni, ngoba ibusuku lobo inkosi eyathengiswa ngabo. Futhi ibusuku besidlo okusemthethweni, kuthi ngemva kwenkonzo kusasa ebusuku, inkonzo yokuchumayela yansuku zonke, khona-ke siza kuba lesidlo. Futhi wonke umuntu unxusiwe ukubuya lathi, futhi ahlanganyele lesi isimiso senkazimulo eyachiwa inkosi yethu uJesu kithi. Futhi ke ubusuku obulandelayo, inkosi ithanda, kuyibusuku bokubethelwa. Ngifisa ukuthatha ngombono owahlukileyo, mhlawumbe kulokho ozakuba ukuzwa emsakazweni, ukubethelwa. Futhi ke ngomgqibelo ebusuku, ukungcwatshwa. Ngesonto ekuseni, ngelesithupha nta inkonzo yokuphuma kwelanga, ngelechumi nta inkonzo yombhaphathizo. Futhi nxa kungaba khona labo abaza kubhaphathizwa. Futhi ke umbiko wokusa kwePhasika. Futhi ngesonto ebusuku, inkosi ithanda, sikhangelele umbiko omfitshane ngobufakazi bokuvuka lenkonzo yosiliso, inkonzo ezejwayelekileyo zokusilisa njengesilazo emhlanganweni phandle emhlanganweni ojwayelekileyo. Kulobu busuku obuzayo bangesonto, futhi nxa ungakaze ukubone, labangane benu bengakaze babone ubufakazi obubonakalayo bokuvuka kukaJesu, ngiyathemba ukuthi uzakwenza njengalokho akwenzayo eminyakeni edluleyo emihlanganweni, abonakale khona lapha, futhi enze izinto ezifanayo azenzayo lapho elapha emhlabeni. Futhi sikhangelele phambili kuleso sikhathi ukubuya lokho okuzayo. Okunjalo, woza phezulu futhi uzenze uhlaliseke nje ngokukwanisekayo. Futhi angazi nxa mhlawumbe kusasa ebusuku singenelisa ukuthatha izihlalo kwenye indawo, mhlawumbe phansi endlini yabe mingcwabo kumbe kwenye indawo ukuthi singathola ezengeziweyo mhlawumbe ukuzifaka emaceleni sifuna umuntu wonke ahlaliseke ngakho konke okungenzeka bangaki abathanda inkosi ngakho konke okuphakathi kwenu manje kasibekeni nje izifiso zethu kuKristu njalo sikhangele nje manje Akasikho lapha ngokwezimfundiso silapha ukukhonza inkosi futhi silapha nje ukunxusa umuntu wonke wesivumo kholo sonke umbala uhlobo akulandaba nje lapha siyangena nje ukuzokhonza inkosi futhi kuze kuba lengxenye yehola yokuhlabela kwesidala futhi inkonzo zingakaqalisi futhi manje kusasa ebusuku ngizazama ukuqalisa nje njengalobu busuku khona kanye nxa kusenzeka ngihola lesificaminwembili nta futhi siphume nje ngokuphangisa esingakwenza ukuze siphenduke ubusuku obuzayo futhi manje wonke umuntu uyamukelwa futhi izethekeli zethu liyamukeleka kakhulukazi ukuza ebudlelwaneni futhi masinya lapho inkonzo isiphelile inabantu abasebandleni lapha laba ababuya lapha bonani ukuthi liyaxhawula isandla somuntu wonke ongasenelisa woba nje uyisela phansi imigoqo nje manje futhi nje ube lesikhathi esimangalisayo futhi awukwazi lokho inkosi yethu engakwenza lesi yisikhathi sephasika futhi nje sikhangelele izinto ezinkulu manje elizwini elibusisiweyo ngifisa ukubala nje indima kumbe umzila kumbe emibili eziphuma evangelini likaLuka ongcwele futhi isahluko 15 indima 8 loba nguphi umfazi othi elenhlamvu ezilithumi zesiliva nga engalahlekelwa luhlamvu olulodwa ngabe engalumathisi isibani futhi athanyele indlu futhi adingisise aze aluthole futhi lapho eselutholile uyabiza abangani bakhe labo makhelwane bakhe ndawonye esithi thokozani kanye lami ngoba sengilutholile uhlamvu ebengilahlekelwe yilo manje lokho kukhangeleka njengombhalo ongazwisisekiyo wokubuya kwesibili kukaKristu futhi kodwa ikhuluma ngokubuya kwesibili kukaKristu futhi lesi sifundo esikhulu esilaso lapha phambi kwethu manje ngesinye sezifundo eziqakathekileyo kuwo wonke umbhalo ongcwele akulanto eqakatheke kakhulu njengokubuya kwenkosi uJesu ngoba nxa engabuyi sitholakala singofakazi bamanga abafileyo bethu abasengcwabeni batshabalele futhi akulathemba eliseleyo kithi nxa uJesu engabuyi okubonakalayo okwesibili futhi khona lokhu kukhanya okokubuya kwesibili kwakuqakathekile ukuthi liviki engcwele esisondela kiyo manje ukuthi uJesu lapho esondela kikho isikhathi sokuqala emathunzini esiphambano wakhuluma okulutshwane esibili ngokufa kwakhe ukungcwatshwa lokuvuka wakhuluma okunengi ngokubuya kwakhe kwesibili kulalokho akwenzayo ngokufa kwakhe ukungcwatshwa lokuvuka ngakho ekukhanyeni kwalokhu kumele kube isifundo esiqakathekileyo kakhulu kutestamente elidala kule mibhalo eminengi ngokuphindiweyo kutestamente elidala mayelana lokubuya kwesibili kukaKristu ukwedlula okwakuyikho ekubuyeni kokuqala kukaKristu yonke into kusendo lwabantu manje emva kokuba inhlawulo isiyenziwe ukuphumula ngokuqinisekileyo phezu kokubuya kwesibili kwenkosi manje silezinkolo ezahlukileyo futhi silenjongo ezahlukileyo lesayensi zenkolo ezahlukileyo Kodwa inkolo yethu yesiKristu isekelwe ngokuzothileyo phezu kokufa, ukungcwatshwa lokuvuka lokubuya kwesibili kwenkosi. Kungumbuzo oqakathekileyo. Futhi lapho manje sisondela ngemicabango yami epheleleyo, siphila khona emathunzini okubuya kwakhe kwesibili. Lapho ngokubona kwami ngokukhanya kombhalo, akula themba elilodwa eliseleyo kubandla ngaphandle kokubuya kwesibili kwenkosi. Umhlaba esimweni sawo sengqube awusabambeki ngokupheleleyo kuyo yonke inhlanganiso enziwe ngumuntu esemhlabeni. Amakhosi awangeke abambe abantu babo futhi, loba ontando kayiphikiswa babambe abantu babo futhi. Intando yabanengi ayingeke ibambe abantu bayo futhi. Futhi akusela themba eliseleyo kodwa ukubuya kwesibili kwenkosi uJesu. Futhi manje kungesinye sezikhathi ezimbi okungakholwayo lesoni lezo ake wazifakazela, ngoba isikhathi sokulahlwa sesiseduzane kakhulu, futhi kuyisikhathi esibusisekileyo kakhulu sekholwa, ngoba ukuhlengwa kwakhe sokuseduze. Kulenhlangothi ezimbili emhlabeni lobu busuku, ikholwa longakholwayo, lo inkosi ebuya ukuzomamukela lalo inkosi ebuya ukuzomlahla. Ekubuyeni kwakhe uzabusisa omunye futhi aqalekise omunye ekubonakaleni kwakhe. Futhi kuyikuba yikuthi leyi yinto eqakathekileyo, ngiyacabanga nje ngaphambi kungakaqali bengisitsho imvuselelo yethu encinyane ukuthi kumele sikhangele ngokuqotho futhi emibhalweni, futhi sibone ukuthi sesiseduzane okunganani. Ngabe ngifuna ukuba kwazi ukuthi isikhathi bani okuyiso ngingakhangela inkombalanga yami, ngabe ngifuna ukuba kwazi ukuba lusuku bani lweviki esiphila kilo, kumbe inyanga yomnyaka, ngingakhangela ikhalenda. Futhi nxa ngifuna ukuba kwazi isikhathi esisondelayo salesi senzakalo esikhulu, ngiyakhangela elizwini likaNkulunkulu likhuluma isikhathi lapho sesiseduzane. Ngoba iBhayibheli lathi lapho izinto lezi ziqala kugcwaliseka, phakamisa ikhanda lakho, ukuhlengwa kwakho kuyasondela eduze, isikhathi sesiseduzane. Kwakuyinto enkulu kuJohane uMambuli esihlengeni sePhathimosi ukuthi lapho ebona ukubonakaliswa kokubuya kwenkosi kungakafiki, lapho ebona iziqalekiso ezazihlezi phezu kongakholwayo lezibusiso ezihlezi phezu kwekholwa, wamemeza, loba kunjalo, woza Nkosi Jesu. Wajabulisa kakhulu inhliziyo yakhe emva kwakho konke ayekubonile izenzakalo phambi kokubuya kwakhe. Waklabalala, loba kunjalo, woza Nkosi Jesu. Futhi lapho isikhathi sonke sebandla sadluliswa phambi kwakhe, futhi wabona yonke into ngobukhulu ngendlela okuza kwenzakala ngayo, khona-ke ukumemeza woza Nkosi Jesu kufanele kube yinto eyinkazimulo ukuthi ukubuya kwenkosi kuyasondela eduzane lokufika. UJesu lapho abafundi bakhe sebefike endaweni yokuthi babekhangele kokwenyama kumbe izinto zemvelo zomhlaba. Manje lapha sifuna ukuma okwemizuzu emilutshwana nje. Akudingi ukuba ngokwenyama zonke izikhathi okusidonsela khatshana. Kwezinye izikhathi, izinto zemvelo nje ziyasidonsela khatshana. Inceku zikaJesu kumbe abafundi bakhe babemkhombela ithempeli lasedolobheni iJerusalema, ithempeli elikhulu lapho uNkulunkulu enkazimulweni yakhe yeShekhayina yayibonakale phakathi kwengcwelengcwele. Futhi lapho bemtshela ukuthi ayemahle okunganani amatshe ayefakwe phakathi, ukuthi kanjani ubungcwethi obukhulu bukaNkulunkulu babumisele ukuthi lawa matshe ayequnywe endaweni eziningi emhlabeni, futhi abuya ndawonye, futhi eminyakeni engamashumi amane okwakhiwa kwayo kwakungela ngitsho ukukhala kwesaha kumbe ukuzwakala kwesando. Kwakubekwe ndawonye ngobungcwethi lokuthi uNkulunkulu wayebuye kanjani phakathi kwamakherubhi, futhi kwatshengisa inkazimulo yakhe yeShekhayina lokuthi babelethemba elikhulu kanjani kuleli bandla elikhulu. Futhi uJesu wabatshela, aliboni zonke izinto lezi, kukanti kwakuyindawo engcwele, kwakuyindawo enhle, kwakuyindawo indlu yokuhlala yenkosi. Kodwa uJesu wathi, lingaboni izinto lezi, ngilento yokulitshela enkulu kakhulu kulaleyi, ngoba kuyeza isikhathi, wathi, ukuthi akusoze kube lelitshe elilodwa eliseleyo phezu kwelinye. Akungelandaba ukuthi sizama kahle kanganani ukunakekela umzimba wethu wenyama, kungelandaba ukuba sisebenzela kanzima okunganani inhlanganiso yethu, sisebenza kanzima okunganani ebandleni okohlelo lwethu lwebandla. Akuyeza isikhathi lapho zonke lezo zinto zizanyamalala futhi zedlule. UJesu waqala ukubatshela lokho, futhi bathi, siza kuba yini isibonakaliso sokubuya kokucina komhlaba? Futhi uJesu waqala ukukhuluma kibo, isikhathi sizafika lapho okungasoze kube lelitshe eliseleyo phezu kwelinye. Lizakuzwa ngezimpi lamahungahunga ezimpi, ukumemetheka kwesifo, ukuzamazama komhlaba endaweni ezichiyeneyo. Futhi ngolunye usuku phecheya eCalifornia phezulu e-Oakland, lapho kwakulithuba lethu ukuba khona lapho emhlanganweni. Futhi kwakuyisikhathi sokuqala umkami wake waba sekuzamazameni komhlaba. Ngangihlezi eshopu okugelwa khona inwele, futhi mina ikamelo lanyikinyeka nje kancinyane, futhi umsakazo waphangisa wamemeza ukuzamazama komhlaba kwase kuqalile. Wathi bakhangelele okunye ngokungaphose kube imizuzu eyisificaminwembili. Futhi ngacabanga, oh, aluba singathi lokhu ngokokucina. Ngaphanga ngasuka eshopu yokugela inwele, ngahlangana lomkami owayelindele esitaladeni. Sangena esitolo semithi esincinyane ukuthola amakhadi empikitsha ukuthumela abathandekayo bethu. Futhi lapho sisaselapho, omunye wofihlakeleyo kakhulu, umuzwa ongazwisisekiyo, lo umuntu angawuzwa. Umhlaba wonke waqala ukunyikinyeka, amambodlela aqala ukuwa emashelufini, imiphongolo yentuthu yaqala ukuwa esakhiweni. Futhi esitaladeni bagijima abantu beklabalala futhi bekhala, lapho iplasta isiwa emidulwini, futhi izakhiwo ezinkulu ezilezitezi ezingamashumi amathathu futhi lamashumi amane zazunguzeka ndawonye, kwaze kwathi intuthu kumbe uthuli oluvela odakeni lwaya phezulu njengekhoa elikhulu. Futhi abantu baqala ukuklabalala lokugijima. Ngathi lo ngumunwe kaNkulunkulu uSomandla esithi, umbhalo wesandla usemdulwini. UJesu wathi, lapho lisizwa ngokuzamazama komhlaba endaweni ezichiyeneyo, umhlaba wadabuka uvuleka phansi emgwaqweni omkhulu okwendlela ezinde phose amafidi amahlanu, futhi wehla khonale phansi amakhulu amafidi emhlabathini, indawo eyodwa, wonke umgwaqo omkhulu wawela phakathi. Futhi ngacabanga lapho lokho kudubuka kuvuleka, ngangiphose nje ngibone umunwe kaSomandla uNkulunkulu esithi, futhi kuzakuba lokuzamazama komhlaba endaweni ezichiyeneyo. Lapho usuku luqhubeka, ukuzamazama komhlaba okuyisificaminwembili okuchiyeneyo kwazunguza lelo dolobho, lamabhawa ahlala evuliwe, lezidakwa zagcwala ezitaladeni. Futhi abafazi bahamba ezitaladeni begqoke okungenelanga, lakho konke engazathi kwakungelanto eyenzakeleyo. Abantu babotshelwe emhlabeni kakhulu lamuhla, ngize ngingabikwazi lokho okuzakuthatha ukunyikinya lumhlaba. Bakhangeleka nje bengaphathekanga, kabananzeleli. Futhi omunye umuntu wenza isitsho, lapho ngimuzwa ngelihlo lami uqobo, wathi, libonile lokho engakwenzayo, nganyikinya isibhakela sami, ngimumuntu olamandla amakhulu. Futhi ngacabanga ukuhlambaza okunje, angizange ngicabange kangako okwalokho njengokuhlambaza, njengalokho engakwenzayo khona lapha edolobheni lethu uqobo, lapho ngiphuma emgaqweni omkhulu izolo ntambama eGeorgetown. Lapho ucapha izigaba phandle lapha nje, ungakachayi umgwaqo omkhulu omutsha usiza. Kwakulesibonakaliso esikhulu, sinamathele phezulu lapho, futhi sathi, uvukile, ulempilo. Futhi isibonakaliso sona esalandelayo, zona zombili kuphela, lapho okulotshwala, iBudweiser, ulempilo. Ngacabanga, ukuhlambaza okunjalo yikho kuphela okukhona, futhi iBhayibheli lakutsho lokho ngaphambi kokubuya kwesibili kukaKristu ukuthi abantu bazakuba ngabahlambazayo behamba enkanukweni zabo ezingelabo uNkulunkulu, abephula izivumelwano labahlebayo, ukuthi umhlaba ususenkohlisweni enjalo eBombay, India. Manje, lapho uBhili, umfana wami, lami, sasi lapho emhlanganweni omkhulu, lapho amachumi ezinkulungwane zamaHindu banikela impilo zabo kuKristu, lapho kwabuya isixwayiso esikhulu. Futhi ngifuna ukuthi likhangele ulwazi lwemvelo, futhi kungananzelelwe ngezizathu ezingaziwayo, zonke inyoni ezincinyane edolobheni zaqala ukusuka zisiya emaphandleni. Futhi inyoni zingumchichi zasuka zisiya emaphandleni. Futhi baqala ukunanzelela zonke inkomo lezimvu lenkabi. Kodwa eIndia intango zabo azifani lothango lwethu. Akusontango zezigodo, zintango ezinkulu zamadwala akhiwe aya phezulu. Futhi inkomo zonke zaqala ukuya khatshana lemiduli, futhi zasuka khatshana lezakhiwo, futhi zahamba khona lephandle phakathi kwensimu, futhi zaqala ukudobhadobha phakathi kwensimu. Khona-ke kungananzelelwe ukuzamazama okukhulu kwachaya, futhi kwanyikinyela phansi imiduli, izihlahla, amadwala, izinto zaphoseka. Futhi inyoni azizange zibuyele, futhi inkomo zahlala phandle ensimini, futhi abantu baqhubeka becabanga ukuthi kwakukuhle. Futhi usuku olwalandelayo okunye ukuzamazama kwazunguza, futhi izakhiwo eziningi zabhidlika, futhi izinto zaphoseka. Futhi ngosuku lwesithathu inkomo zabuyela emidulwini, futhi inyoni zabuyela edolobheni. Oh, lo ondla inkonjane, lo owaletha izidalwa zakhe ezincinyane emkhumbini, lokhe ephila futhi ebusa. Futhi zikhangeleka zilokuhlakanipha okunengi ngoNkulunkulu ukwedlula umuntu akwenzayo, lowo amdala ngomfanekiso wakhe. Lapho umuntu ehlambaza izidalwa ezincinyane zomhlaba, uNkulunkulu uyazinakekela, futhi zasuka khatshana lemiduli emikhulu. Zazingabe zabulawa, inyoni zazingabe zampantshazwa eminkenkeni yamadwala, lapho kuzunguza ngalelale. izibonakaliso zokubuya kwakhe. Oh, lusuku olukhulu esiphila kulo. Ukuzamazama okomhlaba endaweni ezichiyeneyo, izifo ezisabalalayo, zonke lezo zinto uJesu akhuluma ngazo zilapha. Ngokubona kwami kangiboni lutho oluseleyo, kodwa ukubuya kwenkosi sekuseduzane. UJesu phakathi kwe futhi ekukhulumeni kwakhe ebantwini bakhe wathi, fundani umfanekiso wesihlahla somkhiwa. Lapho sisebuthakathaka futhi siqala ukuhluma amahlamvu, uthi ihlobo seliseduze. Futhi lapho libona izinto lezi ziqala ukwenzakala, yazini ukuthi isikhathi sesiseduzane. Nanzelela lokho isihlahla somkhiwa esasiyikho. Isihlahla somkhiwa sihlezi siyisizwe sakoJuda. Wathi, kungeyisikho kuphela isihlahla somkhiwa, kodwa lezinye izihlahla. Lapho ubona isihlahla somkhiwa futhi lazo zonke ezinye izihlahla zikhupha amahlumela azo, manje ngakhulumanga kuphela ngesihlahla somkhiwa, kodwa ezinye izihlahla. Manje kasinanzeleleni nje lapho sikhupha ihlumela lazo. Sesiphile esikhathini esingajwayelekanga eminyakeni emilutshwana edluleyo. Ibandla labezizwe selike laba lemvuselelo ezinkulu elake laba lazo kusukela lapho, kusukela ensukwini zabapostoli. Oh, futhi ibandla labezizwe akalizange libe lemvuselelo leso sikhathi. Kwakulibandla lamaJuda elalilemvuselelo, kodwa ibandla labezizwe eminyakeni elitshumi kumbe elitshumi lambili edluleyo libe lemvuselelo enkulu embalini. Sicabanga ngemvuselelo kaMartin Luther. Yebo mnumzana, yayinkulu, kodwa lokho kwakuseGermany kuphela. Sicabanga ngemvuselelo kaWesley, leyo eyayiseNgilandi. Yasabalalisa langapha futhi abalutshwane bezihlenge zamaBritish, kodwa ayizange isebenze kangako. Kodwa kulolu suku limvuselelo ekhona ekamoya imboze ngempela kusukela olwandle kusiya olwandle olungela mkhawulo. Umhlaba wonke ngomsakazo omkhulu futhi ngamamagazini labavangeli abaphuma phandle bengasekelwanga ngabantu, futhi kulethe imvuselelo yokuthi amachumi enkulungwane aphindwe ngezinkulungwane zemiphefumulo izelo embusweni kaNkulunkulu. Okunkonzo yami encinyane eyephukayo, inkosi engiphe yona, ngabona imiphefumulo edlula isigidi isiza embusweni kaNkulunkulu. Akucabange lapho abanye lalezi izinkonzo ezinkulu abahuquluza emsakazweni lokunjalo kuzigidi, kule mlilo yemvuselelo evuthayo kulolonke uqaqa emhlabeni ngokwenza kusukela kusukela okungaba iminyaka elitshumi edluleyo. Kusukela ngisaqala emvuselelweni sisesikhathini sokucina. Manje nanzelela khona-ke ngaphambi kwalokho nje waprofetha lapha futhi wathi, imiduli yeJerusalema iza kunyathezelwa phansi ngabezizwe kuze kuthi isikhathi sabezizwe siphele. AmaMohamedi bakuthumbile, siyakunanzelela lokho. Futhi ngifuna ukuthi likhangele ebunzimeni lobu busuku ukuthi kanjani u-Ishmayeli lo-Isaka balokhu besentanyeni yomunye lamunye khona eJerusalema, lapho okubikezelwa ukuthi bazakuba khona. Futhi iminyaka emilutshwane edluleyo kwakungela lakancane amaJuda eJerusalema. Manje uJesu ekhuluma, lapho ubona isihlahla somkhiwa sikhupha amahlumela aso, manje amaJuda abehlakazekile kuwo wonke umhlaba, amanani amakhulu, izigidi eGermany lase-Italy futhi e-United States lasemhlabeni wonke. Futhi uNkulunkulu njengalokho akwenzayo ensukwini zasekuqaleni, wenza lukhuni inhliziyo kaFaro, wenza lukhuni inhliziyo kaMussolini kumaJuda. Futhi amaJuda axotshwa e-Italy, wenza lukhuni inhliziyo kaHitler futhi baxotshwa eGermany. Wenza lukhuni inhliziyo kaStalin futhi baxotshwa eRussia. Futhi ubunanzelela iphepha ukuthi thina iUnited States sithatha uhlangothi lama-Arabhu. Oh, mfowethu, umbhalo wesandla usemdulwini. UNkulunkulu wathi, loba ngubani obusisa u-Israyeli uzabusiswa, lo oqalekisa u-Israyeli uzaqalekiswa. Manje ngilompikitsha ngekhaya, akumbe ngiyakholwa, obolekisiwe, okwalesi isikhathi, okubizwa ngabesayensi. Imizuzu emithathu kungakabi phakathi kobusuku. Nxa umhlaba weze sayensi uthe inkombalanga isibhote yaze yaba imizuzu emithathu kungakabi phakathi kobusuku. Futhi ngicabanga sebekuphungule lokho kuze kuphose kube ngumzuzu owodwa kungakabi phakathi kobusuku lapho besenza i-hydrogen kumbe i-oxygen. I-atomu lawo wonke amandla amakhulu abangenelisa ukuwabamba angabangela ngokugcweleyo ukutshabalalisa okupheleleyo ngemizuzu emihlanu. Kungaba ngempela lobu busuku kungabi lo muntu oyedwa ophilayo kulo lonke izwekazi lenyakatho yaseMelika kumizuzu engamachumi amathathu. Futhi kuhlezi ezandleni zexuku labangakholwayo abasizondayo. Futhi ngaphandle kwalokho silezi kephe ezinkulu zempi lemikhumbi ebekiweyo konke kubekwe ngalapho kukho konke udlula eSerbia khona eHungary futhi lasendaweni ezitshiyeneyo lapho imikhumbi yethu ehlezi khona ipakitshwe ngohlobo olufanayo lwalokho okuphoswayo. Bazalwane, isikhathi sesiphelile ukwedlula elikucabangayo. ISodoma leGomora yayingazi lakancane lobo busuku ukuthi babephila ihola labo lokugcina. IGibhithe yayingazi lakancane ukuthi ingilosi yokufa eyayibikezelwe ukubuya yayizabuya lobo busuku. IPL hapa kayinanzelelanga lakancane lokho kuhlaselwa okwathatha indawo. Silinganiswe esikalini futhi satholakala sisilela siseduzane lesikhathi sokugcina. Kuyini okungenzakala nxa bona khona eMoscow bengaqondisa wona amabhomba aphoswayo eholwa yinkanyezi lerada ukungafikisa ibhomba khona kanye ku 40th Street eLouisville nxa babefuna ukukwenza kunjalo. Futhi singamaphandle lapho olwandle kwenye indawo emikhumbini yethu futhi kuqondise eyodwa khona esigodlweni saseMoscow nxa sifuna ukukwenza. Kuyini okungenzakala mfowethu nxa leyo bhomba ephoswayo enkulu ibhoda kungenzakala futhi ilizwe leli lingemukela ukunyikinywa. Ngehola linye sikhulule izinto ezifanayo futhi sizinyikinyele kolunye uhlangothi futhi siphila koluncinyane oluncane oluncuncuncu uqweqwe olungelahlonzi kungenani. Lapho ukuzamazama sokudlile ngalapho futhi kwadla ngalapho kwaze kwaba njengokugubha iqanda nxa engenza ukudubuka okungodwa okukhulu futhi lawo amamayila azinkulungwane eziyisificaminwembili odakamlilo lungantshazela emoyeni okuzakwenza khona kanye lokho uNkulunkulu akutshoyo ukuthi kuzathatha indawo. Sisesikhathini sokugcina silapha akula enye indlela yokukumisa konke ukucela singafaka u-SN Hoover kuwo wonke amazwe futhi akusoze kukumise. UJesu Kristu wathi lezi izikhathi zizakuza. Sesilapha isihlahla somkhiwa sikhupha amahlumela aso kulumfanekiso khona phansi e-Irani lakubala kulukhu magazini ukuthi bathatha njani indizamtshina ezinkulu futhi bayakhonale futhi bathola amaqubaquba alawa amaJuda kulezi ndizamtshina izinkulungwane zabo babephansi khonale kusukela ekuthunjweni kweBhabhiloni babe lapho okweminyaka engamakhulu angamachumi amabili lanhlanu futhi babechiwe phansi lapho babelima ngezilimiso zezigodo babengazilutho ngoJesu eke waba semhlabeni babengazilutho ngalutho kodwa umkhuba wabo umdala wesijuda imikhuba ababephile ngayo futhi lapho lezo ndizamchina zisehla phansi futhi ziqala ukuthwala lawo amajuda ukuba buyisela elizweni lakubo umprofeti waprofeta amachumi amabili lesificaminwembili kumbe amakhulu amachumi amathathu eminyaka edluleyo futhi wathi lapho bephuma kulokho ukuthunjwa uNkulunkulu uza kubaphendukisa emaphikweni engqungqulu umprofeti wabona indizamchina isiza wazibona zisehla phansi futhi zibahambisa futhi zibabuyisela elizweni lakibo kazange azi ukuthi akubize ngokuthini yena nje wakhangeleka njengengqungqulu kuye ngakho wathi babeza kubuyiselwa besemaphikweni engqungqulu futhi lapho bephuma phandle kwendizamchina futhi abancinyane babesiza abadala babuzwa futhi bathi lize elizweni lakini ukuzokufa bathi hatshi siphenduke ukuzobona uMesiya oh imikhumbi emikhulu yamalahle umhlaba wonke eminyakeni emilutshwane edluleyo ithunqe ingena eJerusalema lamajuda aseluphele abatsha labadala begqoke imvunulo yabo bevela empumalanga bevela entshonalanga futhi kule ngephezu kwesigodlo seJerusalema ileyo nkanyezi endala elemicijo esithupha kaDavida ifulegi endala kulawo wonke emhlabeni ayikaze iphaphe okweminyaka engamakhulu angamachumi amabili lanhlanu ibalwa ukuba yisizwe ngalobu busuku isihlahla somkhiwa sesikhupha amahlumela aso iJerusalema iyakhula inkosi iyabuyisela izibonakaliso abaprofethi abazikhuluma ngaphambili insuku zabe zizwe zibaliwe ngokusindwa lusizi olukhulu ubuyelani olina elihlakazekileyo kwabakini ngoba usuku lokuhlengwa seluseduze inhliziyo zabantu ziyehluleka ngokwesaba gcwaliswani ngomoya kaNkulunkulu izibane zenu zilungisiwe futhi zikhanya khangela phezulu ubuhlengwa kwenu kuyasondela eduze isikhathi sesiphelile ukwedlula esikucabangayo akasibuyi ebandleni ukuzohlala ebhentshini akasibuyi ebandleni ukuzokuzwa intshumayelo enhle kumbe ukubuya ebandleni ukuzokuzwa umyuziki omuhle konke kule ndawo zakho kodwa lokho okungcono esikubuyelayo ebandleni ukuzokwenza ikuzihlola kuNkulunkulu losindiso lwemiphefumulo yethu ngoba usuku lokuhlengwa soluseduzane uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu yafananisa lokhu wathi kumfazi futhi esifundweni sethu lobu busuku sithola lumfazi indoda yakhe yayihambile futhi wayelahle olunye lwezinhlamvu emqheleni wakhe manje ngizazama ukuchasisa lokho lamuhla nxa umfazi engachada kufanele agqoke indandatho yomchado njengesibonakaliso ukuthi uchadile lokho yikugcina enye indoda ukuba ingabi lani lokwenza ngaye bayakhangela futhi bayabona ukuthi ungumfazi ochadileyo kulezo nsuku babengelandandatho zomchado babelomqhele bakubiza umqhele abakubeka ekhanda labo yayilenhlamvu ezilichumi futhi zazibhoda ngasekhanda labo futhi leso kwakuyisibonakaliso babengumfazi ochadileyo futhi kwakungelandoda eyayingadlala ngabo akula bafana ababeya kudlala labo babechadile inye layinye yezinhlamvu lezo aluba silesikhathi kuphela kodwa kangilaso ngizazama ukugcinisisa ilizwi lami ngokwenelisekayo ngingalitshela lokho inye layinye yalezo zinhlamvu ezazikutsho kwabekwa phakathi lapho futhi uhlamvu ngalunye lwalusitsho ukuziphatha okuthile kwalowo mfazi olokuqala lusitsho uthando lwakhe endodeni yakhe olwesibili isithembiso sokuziphatha ukuphila ngokuhlanzekileyo kuye futhi olwesithathu lolwesine lolwesihlanu kusiya kolwesificamunwemunye lolwechumi Nga ufuna ukukhangelisisa, khangela kwabase Galatia 5, uzathola ukuthi lo mfazi wayemela ibandla, futhi ibandla ngumfazi oganiweyo kuKristu. Futhi umqhelelo ibandla elifanele ukugqoka utholakala kwabase Galatia 5, okuluthando, intokozo, ukuthula, isineke, ukulunga, ubumnene, ukuthambeka, ukubekezela. Lo ngumqhele ofanele ugqokwe ebandleni, uthando lobuzalwane, umusa, ubudlelwano. Futhi lumfazi lapho kufanele kwaso kukade phose sokumnyama ukuthi wananzelela ukuthi wayelahle enye yalezo nhlamvu. Oh, nxa kwake kwaba lesikhathi ibandla kwakufanele lizihlole ukufumana nxa ulenhlamvu zonke, kufanele kube manje sokusiba mnyama. Ukusongela uqobo lamayezi okuchitha impucuko kuyalenga phezu komhlaba isono lokubola inxa zonke. Siphila esikhathini esikhulu kakhulu lapho kulobubi, abantu abahamba ebandleni okokufanisela nje, abantu abahamba ebandleni bezama ukufihla ulunya lwabo, abantu abahamba esontweni futhi bezitsho ukuba ngamaKristu futhi baphile njengomhlaba wonke benatha, bebhema, ukubheja, abafazi begqoke kubi, begqoke izigqoko abangafanelanga ukuzigqoka ekamelweni labo lokugqokela, phandle ezitaladini, phambi komphakathi. Futhi uthando lobuzalwane luyinto edlulayo phose. Asilahlekelwanga luhlamvu olulodwa, kodwa ngokwenzakala silahlekelwa izo zonke. Futhi kwase kusiba mnyama, futhi khumbula, indoda yakhe yayiza kuphenduka, futhi nxa yayiza kumfumana elolunye lwalezo nhlamvu zingekho, kwatshengisa ukuthi wayefakwe uphawu, isifebe. Futhi nxa wayeyeyisile kumbe wazingcolisa loba ngayiphi indlela, futhi kwabonwa ngabantu, bamletha phambi kompristi futhi baletha ubufakazi ukuthi watholakala enjalo. Futhi umpristi wabona ukuthi wayengumfazi otshadileyo, wathatha uhlamvu walususa emqheleni wakhe lolo ayesenza okubi ngalo nxa wayengcolise imbeko yakhe. Basusa lokho nxa wayekade edlala kubi, etshengisa ukuthi wayengaqinisekanga endodeni yakhe. Babelususa lolo loba kwakuyini, babekukhupha. Futhi lapho indoda yakhe iphenduka, wathola ukuthi wayebekwe uphawu, futhi wayeza kwehlukana laye masinyane, futhi angabi lalutho lokwenza lomfazi onjalo. Wayengafuni umfazi onjalo. Ngakho kwase kusiba mnyama lapho enanzelela ukuthi wayelahle enye into, isikhathi sendoda yakhe ukuthi ibuye. Futhi sekusiba mnyama, ibandla kungcono lizihlole ngelizwi likaNkulunkulu ubumsulwa bethu, ukuthembeka kwethu, ukuzinikela kwethu. Sesibe ngabahle bayo, abathwali bezindaba, ababhemi begwayi, abanyeyayo, oJezebheli abazipendileyo. Yonke into kukhalenda umhlaba wonke oyenzayo, ibandla lesiKristu lizingenisa ezintweni lezo lamuhla, uze ungenelisi ukwahlukanisa okunye kokunye. Isikhathi sokuthi sizihlole, isikhathi sezihambile. Manje ukuze kwase kungasela sikhathi, waze walumathisa ikhandlela, futhi wathatha ikhandlela, akathathanga kuphela ikhandlela, kodwa wathatha umthanyelo, futhi waqala ukuhlanza indlu. Oh, mfowethu, nxa kwake kwaba lesidingo sesikhathi sokulumathisa ikhandlela,
ukuthunyezwa kokukhanya kwevangeli, umoya ongcwele abuyele evanjeni, kungayisikho kangako okwamadlabuzane, kungayisikho okwedlulisa amalawulo, kungayisikho okuvusa amadlabuzane, kungayisikho okokweqa ngentokozo, kodwa isehlakalo sokuhlolwa kwenhliziyo. Lapho amadoda labafazi bezilungisa kahle lo Nkulunkulu, ukuqondile, sisesikhathini sokucina, futhi walumathisa ikhandlela ukumupha ukukhanya. Futhi mfowethu, lonke ikhandlela elincinyane phakathi lapha kufanele lilunyathiswe lobu busuku. Kungayisikho lokho kuphela, kodwa wathatha umthanyelo, futhi omakhelwane babebona uthuli luphakama. Waba lesikhathi sibili sokuhlanza indlu, ngoba indoda yakhe yayisiza kubuya, futhi nxa wambamba nalolu hlamvu olulodwa lungekho, wayeyisifebe. Mfowethu, thina ibandla likaNkulunkulu ophilayo, kulawa mahola amakhulu esiphila kuwo, kusifanele ukuhlola sihambe phambi kukaNkulunkulu, silumathise ikhandlela lelizwi levangeli, futhi sizihlole, futhi sifumane nxa singasileli, futhi ikakhulu lapho sibona zonke izinto lezi zibuya. Sisesikhathini sokucina, ukubuya kukaKristu kuseduze, akula elinye ithemba emhlabeni elebandla. Futhi khangela, ibandla liyazulazula, ibandla alisela sazela futhi, awungeke wenelise ukubavusa. IBhayibheli lathi, baza kuza kuleso simo lapho abaza kuthi, khangela inkosi yethu iyaphuzisa ukubuya kwayo. Futhi baza kuba bedlana lokulumana lokunjalo, futhi belwisana ngalapho. Kuyilelo kanye ihola nje, yonke into isilungiselele, amapheji asevuliwe, njengoba kwakunjalo, futhi sokulungele ukubuya kwenkosi. Ibandla lamaLuthareni lalahlekelwa ikukhanya kwalo. Ibandla leMethodisti lalahlekelwa ikukhanya kwalo. Ibandla leBaptisti lalahlekelwa ikukhanya kwalo. Ibandla lePentecostali lalahlekelwa ikukhanya kwalo. Ukukhanya konke kukhangeleka kungasekho. Abantu bePentecosti, abantu bobungcwele, benza khona kanye njengamaMethodisti. AmaMethodisti enza njengamaBaptisti. AmaBaptisti enza njengamaLuthareni. AmaLuthareni enza njengeKatolika, futhi konke sokubuyele kweyodwa enkulu imvube mvube yesono. Okunjalo, sisesikhathini sokucina ukubuya kwenkosi. Manje wayelesikhathi sokuhlanza indlu, wakoropa izibuya, wathanyela imiduli, wakhuphela phansi ubulembu, waqhubeka waze wathola lokho ayekulahlile. Futhi lapho ekwenza, wabiza amanye amabandla akhe amancinyane ayedlelana lawo ukuba abuye manje. Angilandaba nxa ungumMethodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian, woza sithokoze ndawonye lapho leso sikhathi sisiza, lapho ibandla lithola uthando lwalo lobuzalwane, lapho ibandla lithola inhlonipho yalo engcwele, lapho ibandla lithola indawo yalo kuKristu. Lizabizela kwamanye amalunga omzimba, wozani futhi lithokoze lathi, uNkulunkulu ufuna ibandla limthande. Ngiyakholwa kwakungesonto ekuseni lapho ngikhuluma ngembeko zomfazi, ubusiseke okunganani lo ongathola into ehlabusayo kulokubuya ngekhaya udiniwe. Lapho uNkulunkulu enike indoda umfazi, umfazi lendoda abehlukaniseki bamunye endalweni. uNkulunkulu wabadala bonke kuqala bendawonye, futhi bayinhliziyonye, umphefumulo, ingqondo lakho konke. Lapho esenza umuntu othulini lomhlaba, wamehlukanisa kumkakhe. Lapho esenza uEva, akazange ahambe ukuyakwenza umfazi, ethatha omunye umhlabathi, kodwa wathatha ohlangothini luka-Adamu ubambo, futhi wenza umkakhe, wathi, ulithambo lethambo lami, inyama yenyama yami. Babemunye enhlizweni, umphefumulo lomzimba. Kungumfanekiso kaKristu. uNkulunkulu kazange athathe ibandla likaKristu kusivumokholo kumbe ukulithatha enhlanganisweni yesonto. Walithatha enhlizweni kaKristu, umkhonto ohlangothini lwakhe ngegazi. Mfowethu, dadewethu, angilandaba ukuthi ungaba ngowenkolo okunganani, nxa ungambozwanga ngegazi ulahlekile. Sizangena kulokho usuku ngaphambi kwakusasa ebusuku, ukutshengisa ukuthi kuqakatheke okunganani, kodwa ulahlekile ungela gazi. Manje khona-ke lapho esenza lo mfazi wayengumngane kwakuyinto kuye ukuthi ayithande kwakuyingxenye yakhe. Manje lalelisisani, indoda kumbe umfazi angeke ahambe ezulwini ngaphandle bazalwe kutsha. Angitsho ngoba ukhulume ngendimi, angitsho ngoba wamemeza, angitsho ngoba udansile, angitsho ngoba uhambe ebandleni futhi ubuvamile wagqoka izikopela zokuthembakala kwakho. Izinto lezo zilungile, kodwa kakusikho. Kumele kube lokuxhumana kokumanyana impela phakathi kwakho loKristu, lize libe munye, limunye. Futhi nxa ungenjalo, kanjani ungacabanga ungena ngesikhathi sobusuku udiniwe, ukhathele, udabukile? Nxa ungumlimi, umakanika, umchumayeli, loba yini oyikho, usiza lapho usiyangena ekhaya lakho elincinyane, uyalangazelela uze ufike lapho, uyavula umnyango, futhi umfazi onhliziyo yonhle omncinyane ame lapho akubingelele. Uzicecisile sibili futhi wazihlanza, uyasondela futhi akuqabuje esihlathini athi, baba udiniwe. Uyakuhlalisa phansi esihlalweni, ahlale phansi phezu kwethangazi lakho, uyabeka ingalo zakhe kuwe futhi akumbambathe. Ukukhangeleka nje sengathi khona-ke awusadinwanga, enye into iyakuphakamisa. Kuyinto uNkulunkulu akunika yona okwaleyo njongo, kuyingxenye yakho. Manje nxa engumfazi weqiniso, kodwa aluka lezo ndebe ziqabuje enye indoda lolo suku kumbe esinye isikhathi, aluba ulesazela sakho, aluba lezo ngalo zisingathe enye indoda, uyisinengiso impela ethangazini lakho. Lokho kuqabuja kuyavutha njengokuqabuja kukaJudasi. Lezo ngalo kungaba ngcono zingabe zikusingathile. Oh, engabe ececile, inwele zakhe zingabe ziphothene, amehlo akhe engabe ensundu, izihlathi zakhe zingabe zibomvu, iziketi zakhe ezincinyane zingaba ziayiniwe, angabe emuhle sibili. Kodwa nxa leyo nhlonipho eqotho eqinisekileyo elobuNkulunkulu lothando lethemba kungekho lapho, engaba ngcono engahlali ethangazini lakho. Awufuni lutho lokwenza ngaye, ungumthwalo kuwe. Angilandaba ukuthi uzenza abe muhle okunganani, ulokhu engalunganga aze afakazelwe ukuba ngoqotho, isithandwa esiqinisekileyo engathandi muntu kodwa wena. Kungela okunye ukuqabuja endebeni zakhe kodwa ezakho, kungela ezinye ingalo okumele zimbambe kodwa ezakho. Futhi ukwazi kungumuzwa bani, kuyinduduzo enganani. Leyo yindoda lomfazi okungumfanekiso kaKristu lebandla lakhe. Futhi lapho usiya ebandleni lakho, ungaba lamabhentshi amahle ukwedlula wonke edolobheni. Lingaba lompotshongo ophezulu kakhulu okhona edolobheni. Lingaba lamachacho asebenzisa umoya adlula wonke. Lingagqoka ukwedlula bonke. Lingahlabela njengenyoni ehlekayo. Kodwa konke lokho nxa uqabuja lokudlala kanye lomhlaba, lokho kuqabuja ezihlathini zikaKristu kuyikuqabuja kukaJudasi. Akafuni lutho lokwenza lawe. Ukhangela indandatho yakho yokuganana futhi athole umqhele. Ususiwe, uthola uthando lungasekho. Kuyisimo, uthola ukuthembeka kungasekho. Uphinge kanye lomhlaba, uya emidansweni lamaphathi amabhugihugi futhi ukhangele inhlelo ezindala zamathelevishini ezingcolileyo. Wenza ubufebe kanye loKristu kuye ngokumbiza indoda yakho. IBhayibhili lathi uthi, nginothile angisweli lutho, kodwa wathi awukwazi ukuthi unqunu, uyahawula, uyisiphofu, ungumyanga futhi awukwazi. Isikhathi silumathise isibane futhi sathanyela indlu. Ukubuya kwenkosi sokuseduzane. Akasicabangeni lokho okwemizuzu emilutshwane lapho sikhothamisa amakhanda ethu. Lingakwenza na
ungaya ku piano dadi.
What have you been doing, church?
Uyini ebelikade likwenza bandla? Ziyini izimo zenu lobu busuku? Lapho isandla sakho siphakama ekuzinikeleni kwakho. Kungaba kulento engabe ikukhuzile. Nga udlala lomhlaba. Nga usenza izinto ezimbi. Ukuqabuja kwakho. Cabanga ngakho ndoda, mnumzana, ngifuna ukukubuza enye into. Futhi lokhu kuya kunkosazana laye. Lo nkosazana, khosikazi omutsha, kuyini ongakucabanga ngokwejaha lakho? Nga wawukwazi, umbonile eqabuja lokuhamba lamanye amankazana, futhi uganane laye, futhi abuye lapho futhi wakumbambatha phezu kwesandla futhi wathi, sithandwa, ngithanda wena kuphela. Uza kuthi wena mzenzisi omncinyane, suka phambi kwami. Kuyini onga kucabange mnumzane? Thina kasithembisananga kuphela, kodwa sitshadile. Ibandla litshade kuKristu. Singumfazi kaKristu. Sizala abantwana. Ungathanda njani ukubuya ngekhaya okobusuku? Ekuzinikeleni kwakho, umfazi wakho. Futhi ulexuku labantwana abancinyane. Futhi uyathola lolo suku. Futhi lapho engena. Oh, inzipho zakhe zingabe zipendiwe. Uba kuyikuthi ungomhlaba. Angakhangeleka emuhle sibili, kodwa uyazi. Cabanga ngakho mfowethu. Ngalo mfazi ebeqabuja amanye amadoda. Ngalezo ngalo ezikusingathileyo. Ekutshela ukuthi uyakuthanda. Futhi uyakwazi ukuthi lokho yi ukuthi uthanda abanye futhi. Uthando lwakhe alusilo lweqiniso. Uthando lwakhe alusilo lweqiniso. Alusilo lwakho. Lungolwabanye njalo. Nga kulokuba indoda ngawe, zamsusa ethangazini lakho. Cabanga ukuba kungaba ngumuzwa onjani oza kuba yiyo. Cabanga ngakho, khosikazi. Nga indoda yakho ibuya ngekhaya, kungayisikho lokho kuphela, kodwa ethwele izifo, zenzenzo zokungaziphathi. Futhi busisa inhliziyo yakho, ibandla selidliwe, injovela kamoya, yenhlobo zonke zenkolo lakho konke okunye. Ububi, uNkulunkulu woba lezihawu, uJesu uyeza bangane, awusoze ube lesikhathi, obunye balobu busuku, kumbe olunye lwalezi nsuku. Kungangcono uhlolisise khathesi. Akasikhulekeni. Bangakini abathi, mfowethu Branham, lamakhanda enu ekhothanyisiwe, izandla zenu ziphakanyisiwe. Ngikhumbule emkhulekweni wakho mfowethu Branham, ngiyabuya lobu busuku. Angizange ngibuye lapha ukuzobonwa nje. UNkulunkulu akubusise. Khangela nje izandla. Angizange ngibuye lapha ukuzobonwa. Ngibuye ukuzodinga enye into. Futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhulume enhlizweni yami lapho uchumayela. Futhi ngiyananzelela ukuthi ngiphambukile. Ngifuna ukuba ngoqotho, umKristu weqiniso. Ngifuna ukuba isithandwa esiqotho. Ukuthi lapho ngisiya enkosini yami, futhi ngiguqwe emadolweni ami, ngifuna ukuthi yena angisingathe engalweni zakhe esithi, oh, sithandwa sami. Liyakhumbula uSolomoni ukuthi wakhuluma njani ngakho. Wathi, woza sithandwa sami. Asihambe phakathi kwamaphemo granati. Asihambe esivandeni samakha. Ukuthi wathi indebe zakhe. Zakhangeleka njengamahlumela eluba lokunjalo. Wayemthanda kanjani umkakhe omncinyane. Wathi, woza asihambe futhi sithathe ukugcwala kothando lwethu. Lapho usiya phansi ku-altare lakho ukuyakhuleka. Ngabe inhliziyo yakho iqinisile lomphefumulo wakho. Ungangcweliswanga. Ukuthi uyathi, Nkosi Nkulunkulu, masithathe uthando lwethu. Futhi uthi, yebo sithandwa sami. Ngiyakuthanda. Kumbe ungabe ubuphinga, ngabe ubudlala lomhlaba na? Futhi ihola lenkosi seliseduzane, lapho zonke lezi izibonakaliso lezimangaliso, kanye lamachumi ezinkulungwane, zezinye izinto ezithethe indawo, zikhomba, lonke uphawu liyakhombela. Sekusiba mnyama, kulokuphola ebandleni, imvuselelo ikhangeleka ukuba isiphelile. Okokucina kwakho, sokuphose kuphele. Futhi lapha, siyazithola siphakathi kobufebe. Oko yini azakwenza, uzasifuqa ethangazini lakhe. Futhi athi, sukani kimi lina benzi bokubi. Manje nxa kulomunye lapha ongathanda ukukhunjulwa njalo, ngingacela ngalumzuzu. Phakamisa izandla zakho kuNkulunkulu uthi, manje ngiyanikela futhi ngithi, ngomusa kaNkulunkulu, kusukela lobu busuku kusiya, ngizaphila impilo yeqiniso ngosizo lukaNkulunkulu. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Futhi lawe mfowethu, wena dade, wena khosikazi elincinyane, wena mnumzana, wena mfowethu, wena olapha, phansi lapho, lawe jaha. Kungaba khona umuntu lapha ongakaze asindiswe, futhi athi, mfowethu Branham, ungikhumbule, angikaze ngizalwe kutsha, ngiyazi ukuthi anginjalo. Lalelani, awusindiswanga uze uzalwe kutsha, wena nje uthibilikise ubuso bakho ngakwenye into. Kodwa lapho usamukela uKristu uzelwe kutsha, uthi mfowethu Branham, angikaze ngikwamukele khona, ngiyazi ngiphambukile, manje sengiphakamisa izandla zami, futhi ngithi, ungikhumbule lami, angikaze ngisindiswe, angikaze ngizame ukukhonza uKristu, kodwa ngifuna ukukuzama, ngikhulekele, mfowethu Branham, ungaphakamisa isandla sakho, omunye umuntu phakathi lapha manje, kungabe kulo muntu oyedwa phakathi lapha, ongakaze abe ngumKristu, ungathanda ukuphakamisa isandla sakho, uthi ungikhumbule mfowethu emkhulekweni, uNkulunkulu akubusise ndodana, omunye ongathi, ngikhumbule mfowethu, uNkulunkulu akubusise khosikazi, omunye futhi, ngikhumbule mfowethu. Ngifuna manje ukukholwa enkosini uJesu futhi ngimamukele njengomsindisi wami. uNkulunkulu akubusise mfowethu, lokho kuhle. Omunye wangichothoza ngolunye usuku esithi, mfowethu Branham, kungani usithi phakamisa isandla sakho? Lalelani, akula okholwa ekubizeleni ku-altare, ukwedlula lokho engikwenzayo. Ngiyakholwa ekubuyeni ku-altare, lokho kuhle. Kodwa lokho akukusindisi. Ngumbono wakho, isinqumo sakho kuKristu, uthi, awu, nxa ngingaya ku-altare, lokho kuhle. Kodwa bazalwane, linanzelele lapho uphakamisa isandla sakho, wephula wonke umlayo, weze sayensi okhona. Isandla sakho ngokwemvelo, ngokudonselwa phansi, kumele silenge phansi. Nxa uphakamisa isandla sakho, kutshengisa ukuthi kulomuntu kamoya phakathi kwakho, owenelisa ukweyisa imilayo yemvelo. Ukuphakamisa isandla sakho kumdali wakho, enye into enhlizweni yakho yenze isinqumo. uNkulunkulu, uyakubona uphakamisa izandla zakho nje ngokufanayo, lapho ekubona ku-altare. Kunjalo sibili. Nxa ukutsho sibili, uNkulunkulu uyakutsho laye. Kodwa khangela mngane, awungeke ube phakathi laphakathi. Kufanele ukutsho sibili. Manje kasikhulekeni. Baba osezulwini obusisekileyo, lobu busuku ekuqaleni kwale mvuselelo, lapho isikhathi sethu sesiphelile manje. Futhi sesedlule kancinyane, ngiyakucela ukuba lesihawu ebantwini laba. Futhi phana uNkulunkulu Somandla ukuthi lapha lobu busuku phose izandla ezingamathumi amabili ziphakanyisiwe esakhiweni ukuthi bebefuna uKristu. O uNkulunkulu, yimiphefumulo yabo, umoya, amafutha asephose atsha aphela. Akuseke kuba lokunye okunengi. Lapho ithonsi lokugcina selingasekho enkonqweni kumbe igaba, akuseke kuba khona amafutha azafakwa ezivaneni. Bayananzelela ukuthi basosukwini lokugcina. Akula themba emhlabeni kithi ngaphandle kukaKristu. Ngiyakhuleka lobu busuku Nkosi ukuthi ngenye indlela esizotheni salesi sikhathi ekuqinisekeni ukuthi manje uzathumela umoya ongcwele obenze baphakamisa izandla zabo futhi wabasindisa empilweni yesono. Siphe khona Baba. Futhi lumhlangano ungakapheli, makuthi kube lamadazeni abo ngokwempela, abaningi bememeze ngomoya ongcwele. Makuthi leyi indawo yokubhaphathiza ibe nje omunye ngemva komunye ebhaphathizwa ebizweni lenkosi uJesu Kristu ngokusa kwePhasika, evuka ebutheni bempilo. Oh, Baba olaphakade obusisekileyo, ngiyakhuleka ukuthi uzakubabusisa. Siphe khona Nkosi, futhi manje, khona kulesi isikhathi uqobo, makuthi isinqumo sabo sibe liqiniso, makuthi bakwamukele khona lapho abahlezi khona, ama-altare ethu, lasekuzingelezeni, agcwaliswe ngabantu, futhi siyakhuleka ukuthi uzavumela abantu laba, ubusuku lobu, babe zinceku zakho. Ebizweni likaKristu, sisakhothamise amakhanda ethu, ngifuna ukulibuza umbuzo owodwa ozothileyo, lina eliphakamise isandla senu, lani, ebelikhuleka, ngiyazi alizange liphakamise isandla senu nje ukubona isandla senu siphakama, lisiphakamisile ngoba enye into ikutshelile ukuthi ukwenze, futhi uthi, ngesandla esiphakanyisiweyo, mfowethu Branham, ngiyakholwa, phambi kukaNkulunkulu, lalaba abantu, ngiyakholwa ukuthi enye into yenzakele enhlizweni yami lobu busuku, ukuthi kusukela lobu busuku kusiya phambili, ngiza kuba ngumuntu owahlukileyo. Ungaphakamisa isandla sakho, lina, ebeliphakamise isandla senu othi, ngiyakholwa, uNkulunkulu akubusise khosikazi, uNkulunkulu akubusise, wena, lokho kuhle, emuva le ngemuva, yebo,
inkosi ikubusise. Omunye njalo phakamisa isandla sakho uthi, ngiyakholwa khona manje. Unkulunkulu akubusise mfowethu. Inkosi, iyangitshela lobu busuku. Unkulunkulu akubusise khosikazi emuva le. Unkulunkulu akubusise khosikazi elincane ngangapha. Inkosi iyangitshela khona manje ukuthi enye into yenzakele enhlizweni yami. Futhi ngiyakholwa ngizakuba nentokozo enengi kulimvuselelo. Ukwedlula esengake ngaba layo empilweni yami. Unkulunkulu akubusise, kulungile. Unkulunkulu akubusise, khosikazi elihle lapha. Bengicabanga ukuthi bese kusiba isikhathi kuwe ukuphakamisa isandla sakho futhi. Kukhona omunye othi, ngizwa okwahlukileyo mfowethu Branham. Ngiyakholwa ngiyaphuma kuleli bandla lobu busuku lesazela sokubuya masinyane kukaKristu. Ngiyaphuma phandle lapha ukuphila impilo eyahlukileyo. Ngiza kuba ngumKristu ngomusa kaNkulunkulu. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ungibizile. Futhi nxa ekubizile ungowakhe. Chiya ukudlala. Chiya ukudlala nomhlaba. Woza, mphilele manje. Wothi ngizaphenduka izono zami zonke. Futhi manje ngithatha uKristu njengomsindisi wami. Ukungaba lomunye singakavali. Ukhona na? uNkulunkulu akubusise mfowethu. uNkulunkulu akubusise lokho kuhle. uNkulunkulu akubusise lokho kuhle. Ngiyathaba ukulibona likwenza lokho. Kulungile. Ukuqala kobusuku manje kungokuncinyane. Asifuni nje ukucindezela kakhulu kikho. Sifuna ukuphuma masinyane ukuze liphenduke kusasa ebusuku. Singakavali nje ngabe kulomuntu ogulayo ongaphakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele mfowethu Branham. Kulungile. Zinhlanu, sithupha, sikhombisa, sificaminwembili, sificaminwemunye, izandla ezilitshumi, itshumi lanye, itshumi lambili, kulungile. Manje itshumi lantathu, itshumi lane, kulungile, itshumi lanhlanu, kasikhothamiseni manje. Baba osezulwini obusisekileyo, uzibonile lezo zandla, futhi oh, balapha ngesizathu, mhlawumbe bangamaKristu, kodwa bafuna usizo lwakho olukhulu. Futhi siyananzelela Nkosi ukuthi wamemeza ngoDavida wathi ungakhohlwa inzuzo yakhe yonke othethelela ububi bethu bonke osilisa izifo zethu zonke. Ngiyakhuleka ukuthi igazi likaKristu lizahlala ngokuligugu phezu kwabo futhi baza kusiliswa ukukholisa lumhlangano ozayo. Siphe khona Nkosi ngebizo likaKristu siyakucela. Amen. Asiphakameni manje. Thatha ibizwe likaJesu kanye lawe. Azichibilikeni, sikhawulane izandla. Lomunye eceleni kwakho, chibilika, khawulanani izandla. Manje masithi ngokuthula lapho sikhangela indlela sihlabele okupholileyo. Manje sekungemuva kwelesificamunwemunye kancinyane, phose eyisikhombisa kumbe eyisificaminwembili imizuzu emva sokwedlula elesificamunwemunye. Masinyane, lingafika ngekhaya, liphenduke kusasa ebusuku,
futhi sizakholisa izibusiso zikaNkulunkulu, sikholise ubukhona benu. Futhi manje nginanzelele phose ichumi lambili, izandla ezilichumi lane phezulu ukusiliswa lobu busuku. Nxa kungangenisa iningi labantu abagulayo, siza kubiza ubusuku nje okwenkonzo yokusilisa, mhlawumbe umgqibelo ebusuku langesonto futhi. Nxa sibona singeke sibathathe bonke ngesonto, sizathatha umgqibelo ebusuku. Sizabona ukuthi kuphuma njani. Manje ngiyakhuleka ukuthi izibusiso zikaNkulunkulu zizaphumula ngokujulileyo phezu komunye lamunye wenu. Futhi makuthi abe lani, futhi alibusise. Size sihlangane kusasa ebusuku njalo. Asikhothamiseni amakhanda ethu manje okwesikhatshana nje ukuze sikhuleke. Lapho ngicela umelusi ukuthi abuye phezulu lapha futhi asiphumise ngelizwi lomkhuleko.